Esethula lolu hlelo ebandleni lokholo eleNew Apostolic Church lamuhla, uMnumzana Frederick Masira uveze ukuba usizo lokudla kwelambazi leli luzakwabelwa abantu abangaba zinkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye ngenyanga eVictoria Falls laseziqintini eziseduzane laleli dolobho ezemaphandleni. Uqhubeke echasisa ukuthi kuyini sibisibile okwabafoqayo ukuba basungule lolu hlelo ngemva kokuhlangana lomama owayesithi abantu abakhe badla ilatsha nxa beza kuya esikolo lakho mhlazana likhona.
Basesithi umntwana ehambe esikolo kwesi sikhathi bengadli isithwalo santambama, singasala yiso asithwalayo ehambe lasesikolo. Kodwa nxa singasalanga uhambe esikolo engathwalanga lutho, ebesesiyacela ukudla kwabanye abantwana besikolo bemncedise. Sasesibona ukuthi kufanele ukuthi sisize ngeporridge leyi. Sasesibabiza saba lomhlangano, sasesithi abafundisi umsebenzi wabo ngokuthi bekhangela abantu abaswelayo emachurchi abo, abantu abagogekileyo, abakhulileyo, abantu abangezwa kuhle emzimbeni, yibo abantu esibafunayo ukuthi sibancedise phakathi kohlelo lolo.
Umfundisi Moses Chiphatsa owebandla le-Apostolic Faith Mission emangweni weLupinyo ngomunye obezwe ukuzoholela ibandla lakhe.
Uhlupho olukhona ikakhulu ngolwendlala, ngoba indawo yethu ngendaba ye-climate change abantu abavuni ukuthi kungabaphilisa, njalo bengaze befuna okuncane bangathola khona lokho okuncane okuyabe kukhona kule problem yezinyamazana. Ziyabuya zidla amabele, abantu bethole izinto ezilutshwane.
Unkosikazi Margaret Ngunda osebenzela kuleso sabelo phansi kohlangothi lwe-social welfare uthi uhlupho oluvame kakhulu ngolokusweleka kwempuphu kulabo abampofu, abagulayo nabakhubazekileyo.
Into kakhulu abaziswelayo uyathola ukuthi uyabe engelampuphu, omunye umntwana uyabe enjani, eswele ukudla ivini esiye esikolo.
Uhulumende weMelika ngaphansi kwenhlelo ze-USAID kuphenyo abalwenzayo olweZimbabwe Food Security Desk Research Matabeleland North Province babika ukuba iningi kalitholi ukudla okwakha umzimba okufana lendumba, amaqanda kanye lenyama. Lokhu kwagcizelelwa njalo ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment abathola impumela ethi isabelo lesinjalo silensane eziningi ezingakhuli kuhle kungenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba okungahambelani lokukhangelelwe luhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba olubonwa ngezempilakahle olwe-World Health Organization. Ingqobe yachiyelwa uhulumende ukuba akhangele leso sabelo ngalabo kunye nabomama abazithweleyo ukuze kwenqatshelwe udubo lokubeletha insana ezingelamzimba owakhekileyo. Abenhlanganiso e-UNICEF babika ukuba eZimbabwe kulabantu abangaba izigidi phose ezithoba minyemibili 7.7 ababhekane lendlala, njalo udubo lolu lubangelwa yisimo somnotho lesivuno esiphansi esidalwa yokungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.